So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabanye abantu abanceda abantwana eJohn Jalaga High School. Oqhamuke umkhuhlane we-COVID-19
nabafundisi abazasebenzelana lapho.
Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump lokhu evimba umnumzana Joe Biden webandla lamademokrats ukuba angene esikhundleni sikamongameli.
Almost 74 million votes.
We had big Soko labantu abafika inkulungwane positive ezilijumi abahlolwe batholakala bele COVID-19 kwele Zimbabwe. Lokhu kugoqela abantwana abafika ikhulu lamajumi amabili 118 abalomkhuhlane we-COVID-19 eJohn Jalaga High School duzani lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Selezinkulungwane ezedlula isificamunwemunye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million. Abantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili lengxenye 8235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha. Okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Talag High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers, ama-gloves, amasepa, ama-sanitary pads, okokugezisa indawo ezishiyeneyo kanye lamabhayede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le umfundisi uSenis Banda owethekelele isikolo lesi izolo uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Lathi besidingela nabafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo novalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungawugula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile.
Abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi. Ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezijiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyasiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosiyazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithatha amanyathela njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesi abasagqoki ama-maski, kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi ukhanya engani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kobulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa yikuba akusalandelwa le mthetho yokufaka amamask njalo lokusanitize uma kungena amabhasini kumbe kwamanye amashophu njalo. Sesitshayela uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kobulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho le nto ngani siyedlule. Kukhanya ngani sibuya sibili okwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela udokotela Agnes Mahomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Nimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi kumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia lapho basanda kucela ukuthi kwenziwe okufanayo. Wenza lokhu ezinye izabelo zikhangelelwe ukuba zizavumelana ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Ngakho ke kumele ama-electoral votes anikwe owanqoba kukhetho lukamongameli umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump uvimba okumangalisayo ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Imithethondaba isiphosele kajana amacala angamashumi amathathu abefakwe izithunywa zikaTrump imithethondaba kwezinye izabelo obekuthiwa ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Kukhanya engani uTrump usevimba ukuthi izabelo zethulele abakuqula le-Electoral College amavoti okukhetha okumele abe ngumongameli njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Onqoba ukhetho lolu kumele avotelwe ngabantu laba engakagcotshwa ngozibandlela. Kodwa uTrump uqhubekela phambili esithi sekumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia njalo bame kancane kwezinye izabelo okumele bethule khona ama-electoral votes. UTrump uthi wanqoba kukhetho lolu.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but you know, find that out. Almost 74 million votes. We had Big Pharma.
Baningi abantu babefaka ama advertisements bengichothoza, kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Baningi sibili abantu ababephikisana lami, kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze.
I've never seen anything quite like it because I told them I'm going to have to do this.
Kodwa unobhala jikelele wesabelo seGeorgia umnumzana Brad Raffensperger uthi uTrump wanqotshwa kukhetho lolu esabelweni sakhe esisanda kubala kutsha amavoti njalo esizabala okwesibili njengalokho okucelwe libandla lama-Republicans.
Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Close elections sow distrust. People feel their side was cheated.
NjengomRepublican nami ngizwa ubuhlungu ngoba ukuthi omunye wami kazange anqobe kukhetho lolu. Lokhu kwenzakala kumademocrats ngomnyaka ka-2016. Kodwa ke nxa sikhangela inombolo, inombolo phela zileqiniso sonke isikhathi. Lokhu yisifiso sikaZulu.
The numbers reflect the verdict of the people.
UBiden uthi kuyayangisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Sikubona ngokhathesi sibona ngani ubuchapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhloso yakhe yini, kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunokumangalisayo. Baningi abantu kwele Zimbabwe abalandela ukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Alex Nyathi.
Uthi naye uTrump unelungelo lokuthi uma enensolo akhulume, lelungelo lakhe mpela kakhulu. Uthi akudingisise abone ukuthi luhambe kuhle yini, bamvumele kwenze leyo recount asuthiseke naye kuze kubonakala ukuthi ngempela idemocracy e-America iyasebenza. Kodwa eZimbabwe akwenzeki khona lokho.
Omunye njalo ngumnumzana Kuletso Mabuya osekela uTrump.
Ukhotho lwe-America lwahamba kuhle noma aluhambanga kuhle. Mina isifiso sami bekuyukuthi uMr. Donald Trump awine, I favor him. over Joe Biden. I favor him because Mr. Donald Trump, he's frank. He does not hide about. Ukuluma straight ala change if you compare. Oguse Mr. Donald Trump, yuguti engeni ilenge. Agazanga aimazeni aibula labanta banga la matala.
Umuzana Rafael Mavela uti uketulomeli galwenzo agimfanelo ngakuwe uTrump umele aveze umufakazi bokuthi uketho kalenzanga ngimfanelo.
Umoya womubi uyasikhulela emhlabeni lapha lanxa nje ubona ama-Africans be besenza kunjalo, kutsho ukuthi lakhona ngale Melika bakhona abayenza kunjalo. Kodwa ke kunzima, kasazi njengoba isiyimelika sesikhangele ukuthi kubona baza kuqeda njani lokhu.
UTrump ukhanya efisa ukuba izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans zidinge abazavotela umongameli besebenzisa ama-electoral votes abantu abagelana laye. Abakubandla lama-Democrats bathi lokhu kufana lokuhluthuna umbuso. Abezemithetho bathi kababoni uTrump ephumelela kulokhu okwenzakala khona manje. UBiden osedinga amalunga ejala le-cabinet uselungiselela ukungena esikhundleni loba nje evinjwa nguTrump. Induna kaZulu kuNdlandlamangwendikweni usekhankasela ukuba abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho ekhaya. Uxoxa ngodaba lolu le-Studio 7.
Sesisungule iqembu elitsha okuthiwa My Right to Vote. Liqembu lokuqala lapha ukuthi sithole amalungelo okuvote kakhulu for laba abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Abangaphandle kwelizwe leZimbabwe bawudube badlula 5. Something million. Abantu abavote elections ezidlulile khathesi bafike 4.8 million kuphela. Yikho ke ukhuluma ngenhlambi yabantu, really abantu abaningi kakhulu abangatshintsha izinto. Yikho ke sesenzeleyo i-organization i-My Right to Vote. Sesiqalisa ukuthi hayi abantu baregister khonapho, kwenza ukuthi wonke umuntu ohlezi ngaphandle kwelizwe leZimbabwe athole ilungelo lokuvota. Into le izimele yodwa, ayisebenzi le-ZEC, ayisebenzi le-government yeZimbabwe. Injongo yokuthi abantu beseZimbabwe batshintshe isihlobo abangani obanibani phetsheya ukuthi registani, registani, registani. Ngoba ukurejista lokhu kuyavula indlela ukuthi i-transitional government isondele masinyane.
Sikukhangelayo lapha kakhulu nduna yokuthi singaze livote kumbe kube njani, ingabe bayali ukuphuma embusweni, bangayala kumbe levoti yenu ukuthi i-diaspora ivote, liza kuthini ngakho? Ngoba kukhanya kule nkinga lapha.
Hayi baba Dube, asibaceli ngalokhu baba, asibaceli. Yiyo inkinga yakhona. Asibaceli, asibadingi, siyazenzela. Sizathu bani? Sizathu ukuthi into esiyikhulumayo ukuthi ivote ye-diaspora kumele ibe khona isivunyiwe izizwe eziningi over 30 years, i-EC, i-African Union, i-America, ubani bonke kade lokhu besithi banike ivote, banike ivote, banike ivote. Yikho ke sigathi isitimela vela esihambayo, sigathi isitimela esihambayo ukuthi sesihamba isitimela lesi. Isitimela lesi sinesitishi esinye kuphela, i-transitional government. Kodwa siqala ngokuthi uMahlabezulu atshele izihlobo labangani phetsheya ukuthi registani kuphela. Asidingi ukuthi lisifake engozini ekhaya, lilambe, lidubeke lani lani. Sidinga ukuthi litshele izihlobo labangani ukuthi registani kuphela, lizabona kuphehleka kahle.
UNdlandlamangwendikweni induna kaZulu ubekhuluma le-Studio 7 ese-London. Singahambeni kusigaba esilandelayo, sifike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-African Union isikhethe isithunywa esizabuya kwele Ethiopia okulempi yomvukela endaweni ebizwa ngokuthi Tigray. Abantu abaningi okumangalisayo sebebulewe, njalo abanye sebephephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempile. Abantu bayavota namhla kule Burkina Faso ukulaba lichumi abancintisa ukhetho lukamongameli. Omunye wabo ngumongameli Roch Kabore. Okwa manje sike sizwe ezamasiko.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Juma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuze ukuthi basebenzise izitho zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba sonke kumele siyale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi na uJehova ukhona uSathane naye ukhona. So ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yakuhlala kulibi. Imithi khona bakhona abantu sibe abacoboda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo.
Babungwenya.
Imithi ikhona iyasetshenziswa. Hhayi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho unceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele uthi ufuna ukuthi adle ngaye. Akuseyikho amadlozi akhe abe ukukhangela. Yikho ke iPDF ukhetho ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuqhela lokufaka intelezi ukuthi amaswela angabe ehlale ekuvakashela bekutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi wadabuka ibiyelwa ufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothele sethile ngegazi lakhe, hhayi loko isihloko sakho lungumuntu kodwa ungamazi kuyisihloko sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho lithathe lonke imota lomunye lilingelelane ungambuzi uzafuthi hawu kathi uyisho nyamazi abanzi ngiyakwazi.
Yes, siyakuza Golide ekhuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa ngudlise khonapho kumbe engakusaprekta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana yikho okuhle lokwana imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo. Lokho okwegazi lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala vele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini abanye babhiliva isimuslim sabo abanye ngamakristu abanye ngama even laba amajarastafari laba and stuff like that. So abantu baphila into ezijiyeneyo. So imithi yesintu ekhulunywa ngubaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu elokuthi kona nxa uwusebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela leyo mithi leyo hhayi siyafuna yikubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda anekwazisithanda izihlahla kodwa nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hayi uyindoda sibili ngabe bona akukho lokho isihlahla besizasisebenziselani. Kodwa siyasebenzisa nxa sikungena endlini ngale ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokungokwesitana imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu ezingelakuchitha impilo yomuntu ezingelakulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza hayi uthi yabhorosa udevule nangwana.
Uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Kukhulume ngawona lokho ovukavuka lokunye okunjalo. Kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa. Nakuthi umuntu uyamiswa kanti khona kuvele kuthoke. Angithi siyafana yabe thina indrevo. Nakuthi kalambele kwakuthi ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hatshi umama yethu
sabo
babili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count. Yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili ukwenzela ukuthi lakhe umuntu hayi khona ukuthi umise umama yedwa. Lokuba bethi yena hayi mina ngi-right hambe emiswa wena hayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lobabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lobabili ukuze umuntu abe khona. Awukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana kodwa lingahlanda ukhama lobaba bethi hhayi yube sicela usimise besamene hhayi uyabamisa hayi futhi mina ngiraise hambe emiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omdeleza.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye losomabhizimusi uJoseph Juma. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
lingali chona njani mtoka somuse zimpapu mshe nyali bingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa nomatricius machona osakhulayo ophila ngomkhuhlane wethukela sixoxa ngesimo sezempilakahle elizweni kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda ukunanza usuku lwe-World Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 14 November. Matricius ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngokuqakatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes.
Ngasithengele ukuqakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalo mkhuhlane?
Abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumarediyo belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. Kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wethukela.
Matricius, awuchazisele abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wethukela uhlangana ngendubeko enjani?
Ngiyahlangana lo dubo lokuswela umuthi ngesikhathi uyabe kumele ukuthi uwusebenzise ngawo, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha vele kayitholakali ngokuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Ezibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakula mafriji even ukuthi utest ithukela ikuthi ugade ibhasi uhambe ethawuni yetest ithukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngobinye isikhathi yakungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizinduku eziningi esihlangana lazo makhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricius, phosela amazwi akho okugcina.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni loku senza ama-exercise ngoba ungazela ukuhlatshwe kumbe nganeva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola lanxa ungalandeleli indlela oyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hayi zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesilwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricius Machona ngokungena kuhlelo. Silukuba lapha uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngumayigobe, mthokazo omuhle zimpapo omuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. Zulukandaba. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Sike sinike uNtukameli Inkomo ixesha lokuthi asethulele ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtukameli Inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubekele phambili sikhuthazana ngokuthi singalahli ithemba. Ngizabala kumakhosi esibili, chapter ka 6 iverse nga 24. Ithi yona emva kwalokhu uBehidadad inkosi yaseSiria wabutha yonke impi yakhe wasuka wayavimbezela iSamaria. Kwaba khona indlala enkulu eSamaria ngesikhathi sokuvinjezelwa kwalo. Ikhanda likababhengi lalithengiswa ngamashereni esiliva angamathumi aficaminwembili. Lekhanjana lombhida othile ngamashekeli amahlanu esiliva. Singasuka laphana ngizafuna ukuthi siye kuchapter 7 verse ka 1. Kodwa uElisha wathi, zwanini ilizwi lenkosi uNkulunkulu ithi, ngalesi sikhathi kusasa ingxenye yegokoko lempuphu izathengiswa ngeshekeli, legokoko elilodwa lamabele lithengiswe ngesheleni esangweni laseSamaria. Nxa sinanzelela lapha siyabona ukuthi iSamaria okwakuyisigodlo samaJuda ngaleso sikhathi. Siyananzelela ukuthi kuthiwa kwangena udubo olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi babevinjezelwe ngamaSiriya, kwakungasela kudla. Bathi ikhanda likababhemi wawuthenga ngemali enkalakatha kakhulu, ukuthi ngesilinganiso semali ekhathi eseZimbabwe kusho ukuthi ubabhemi, ikhanda likababhemi wawungalithenga nge-$800. Ungayehlubala usiya phansi uzananzela ukuthi kulomunye umama owatshela inkosi ukuthi omunye umama wacela ukuthi bedle abantwababo ngenxa yendlala eyayisikhona. So omunye wayesedle umntwana womunye, lwana wathi sesithi letha ngapha umntana wakho ukuthi simudle, lwana omunye wayala. Yikho umama lo wagcina ekhuluma lenkosi ukuthi umama lo uyala lo mntana wakho ukuthi simudle ngenxa yendlala eyayisikhona. Kodwa baya ku-Elisha. U-Elisha wakhuluma ilizwi likaNkulunkulu elilethemba, wathi nangalesi sikhathi kusasa yonke into iyabe isiphendukile, ukudla kuyabe sokugcwele. Ukhona undoda wayekhona pho ezwa u-Elisha ekhuluma leli lizwi, wayekela ukukholwa. U-Elisha wasemtshela wathi, kuzayenzakala kodwa wena awusoze ube yingxenye yalokho okuzayenzakala khona. Ngakho namhlanje mfundi sikhuthazane ngalokho. Okokuqala ukuthi ngenxa yokuthi siseselapha emhlabeni vele sizangena phakathi kwendubo. Kuyafika isikhathi lapho ukuthi nxa ukhangela ngemuva ukhangela phambili ungaboni lutho. Nxa usiya emkulwini usiyakhala ukuthi kumbe impuphu ikhona into abantwana bedle, ubona ukuthi akulalutho. Uyecabanga ukuthi manje ngizoyithola nini limpuphu, uzibona ukuthi awulala mpendulo ongabalayo. Siyadidana izingqondo abanye njalo kule minye imimo esiyabe sesingene kiwo, ukuthi ukhangele ucabanga ukuthi malapha ngizaphuma njani. Ngakho-ke ngifuna ududuzeke ngalawa amazwi ukuthi uNkulunkulu onguye owakudalayo akulala nwele lwakho lulodwa oluwela phansi. uNkulunkulu angalubali, angabi lwazi. Manje ubona ngani udubo lakho ngasoze alukhangele na? Nxa uNkulunkulu ezikhathaza ngento encane nje enjengonwele lwakho, manje nxa sikhangela impilo yakho-ke kutsho ukuthi uJehova uzangenela aguqule isimo lesokiso sona, aguqule into le kudubayo, ayenze nje ingani uzabona ngani nje wawuphupha ukuthi kuwangena kuleso simo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, siyathandaza egama likaJesu. Simelana lazo zonke izinto ezidube abantu abakho abalaleleyo, bakhulule, uthwale imithwalo yabo, ngoba wena uthi ezwini lakho wozani kimi lina lonke elisindwayo. Ngegama likaJesu, amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Iqembu leZimbabwe under 17 libuyela kusasa ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumncintiswano weCOSAFA. UMnumzana Xolisani Gosela, isikhulumeli seZifa, uthi kabatholanga impendulo kuziphathamandla zomdlalo ezikuyinhlanganiso yeConfederation of African Football ngokuxotshwa kwabo kanye leqembu leBotswana, eleComoros leleSwatini. Kuthiwa badlalisa abanye abantu abakhulileyo. Alikavezwa igama lomdlali weZimbabwe oxotshise abantu lava. singawagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Kulabantu abanceda abantwana eJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Odokotela bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sinokugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngomvulo ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi